soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 18 Ntulikazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amankampani eZimbabwe athengisa impahla etshiyeneyo phandle kwelizwe kumbe ama exporters asezahlawuliswa indleko zokusebenzisa amandla kagetsi ngedola lemelika kumbe enye imali yaphandle kwelizwe.
Kusobala ukuthi lapha abazathenga khona azafuna imali yangaphandle, izavela kuphi leke imali?
Abanye belokhu besola ukukhethwa kwendodakazi kaMohadi, unkosikazi Abigail Millicent Mohadi Ambrose, ukuba ngukhomishina weZEC.
Uyeqala iprocess le ithi game isiphakathi ngoba nangu usuwina wena bese ukuthiwa hayi kuneproblem lapha kwathi kwathi yiyo nje kuphela into engiyibonayo.
Uhulumende ukhangelele ukuhlangana labesifazane abaqhuba amabhizimusi ahlukeneyo lamuhla.
Sizabagrupha ngama-OPPP sibathwene ezintweni esibona ukuthi bangazenza njengesepa, njenge-slow polish, njengemafutha okujoba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Amankampani eZimbabwe athengisa impahla etshiyeneyo phandle kwelizwe kumbe ama-exporters asezahlawuliswa indleko zokusebenzisa amandla kagetsi ngedola lemelika lenye imali yaphandle kwelizwe. Lokhu kulandela isiqondiso esethulwe libhanga lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe izolo livumelana lenkampani yeVesa ukuthi ibhadalise amankampani lawa ngemali yakwamanye amazwe. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ye-ZCTU, umnumzana Jafet Moyo, uthi lokhu kuveza sobala ukuthi uhulumende laye kayifuni imali yeZimbabwe lanxa esala ukuthi ibekwe eceleni kusebenze eyakwamanye amazwe kuphela.
Kusobala ukuthi uhulumende loba nje esala ukuthi i-local currency iqhubekela phambili isaliwa, kodwa phela ukuthi ama-companies aku-public enterprises akwanise ukuba ngama-company angakwanisa ukuyi-retooling, replenishing their machinery. Kuqakathekile ukuthi bathole imali yangaphandle kwamazwe. Yikho nje uhulumende sebone kuqakathekile ukuthi bangayithola imali yangaphandle kwamazwe. Nxa bengasoze ke babile ke ama-companies athola ke i-forex, bazayithola kuphi ke imali yokuthi bakwanise ke ukuhambisa ke imitshina yawo? Ngisiyo ke u-spokesperson wamakampani kahulumende, kodwa kusobala ukuthi nxa singathi basebenzise ama-RPGs ama-stairs ke lapha ke abawafunayo, kusobala ukuthi lapha abazathenga khona azafuna imali yangaphandle, izavela kuphi le ke imali? Into besiyikhuluma esikhathini esedlulileyo ukuthi nje i-market ngokwayo iyatsho ukuthi sisebenzise imali yangaphandle kwamazwe. Ngeyinye indlela uhulumende uyavuma ke ukuthi hatshi ulandela ke okuthiwo i-market.
Kungani pho uhulumende weZimbabwe esala ukuthi idola leZimbabwe libekwe eceleni njengoba sokusobala ukuthi akula muntu ofuna ukulisebenzisa? Ngitsho lamankampani akuhulumende.
Uhulumende uya singathi uyabenefita kumbe uyathola inzuzo ethize, kumbe abantu abaseduzane bayathola inzuzo ethize ngokusebenzisa idola leZimbabwe. Ukuthi printa lokuyana kwenza ke babe le access ke emalini, ikho sibona phela ke liphela amandla ngokuphuma kwelanga lokutshona kwelanga. Uma sebejombile sebefuna ukwenza kumbe abangathi ngama projects abo ngaba ngama projects nje afuna nje ukubakhuphukisa igama labo kweze politics. Sibonile ama project ke emgwaqo ama project ekwembi okemba emgodi ama project athize sibili uhulumende gijima ngawo lawo ama project ke ebebhadalwa ngemali ke naleyo ephakathi kwelizwe ukuthi uhulumende uyakwanisa ukuprinta. Sibona njalo nxa efuna ukubhadala kumbe ngama farmers nje aprinte nje imali abanike ama farmers ke imali yona leyo. So uhulumende uyayifuna le imali ephakathi kwelizwe ukuze kuphela akwanise ke ukwenza ngesilungu sithi arbitrage abe thola ke inzuzo engayisiyo ke engakha ilizwe. Sibona ngani yiyo ezavulala ke umnotho welizwe sisiya phambili.
Alo ke ngumnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ezCTU. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube kanye lo sibalukhulu weReserve Bank of Zimbabwe bathi kumele idola leZimbabwe liqhubeke lisetshenziswa le mali yakwamanye amazwe ngoba ukulibeka eceleni kungaba lomthelela omubi kakhulu kwezomnotho. Abanye belokhu besola ukukhethwa kwendodakazi kamnumzana Kembo Mohati, unkosikazi Abigail Millicent Mohati Ambrose, ukuba ngukomishina weZEC. Abanye bathi ngemva kokulalela ukwethulwa nguMohati Ambrose kuma-interview ayenzelwa emphakathini njengalokho okuthiwa ngumthetho, uMohati Ambrose wazwakala esethula imbono engelamkantsho. Abanye ngabathi unina kaMohati Ambrose uSenator Tambudzani Mohati ngomunye wabakukomiti yedale eyakhetha amakomishina la agoqela indodakazi yakhe. Amakomishina akhethwayo ayisithupha. Abanye njalo bathi njengoba ibandla le-CCC lingelamalunga kukomiti eyakhetha laba bantu, amalunga ebandla le-MDCT yiwo alomlando wokuvumelana lebandla le-ZANU-PF ekukhetheni abantu laba. Kodwa umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Muzora eloba enkundleni yokuxhumana e-Twitter uthe akusilo qiniso lokhu. Sixoxe lo Senator Kalipani Phugeni oyibandla le-MDCT ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngikubingelele msakazi, ngibingelele labalalele emakhaya. Ngiyabonga ithuba lokuthi ngixhumane nawe nabo njalo through wena. Indaba kadadewethu lo wakoMahati isikhulunyiwe yakhulunywa kakhulu. Inkinga engiba nayo ngento zeZimbabwe ukuthi ukhona umuntu oyi-one okwazi ukuphikwa asetshenziswe like a black child wento ezimbabwe mpinje ufakwe emuntwini. Bakhuluma nje use appointiwe, uappointwa ngemva kweprocess, kuyenzwa ama applications, ngenzwa ama applications ku shortlistwe, unga shortlistwa ke ku publicize, enziwa ama interviews, kwenziwa igrading eParliament, maso kwenziwa igrading liyana sokunikezwa ke upresident ke then use appoint. So i-outcry le kube ibiyenzeke ngesikhathi applya, ngesikhathi shortlistwa, ngesikhathi siya interviewa kwalandela ngazwisisa. But ukukhala manje ngemva kokuthi umuntu esehambe yonke le process, akungihlali kahle mina lokho. Cabange nje kunguwe mfoka Gandhi uyeqala iprocess le ithi game isiphakathi ngoba nangu usuwina wena bese kuthiwa hayi kune problem lapha kwathi kwathi. Yiyo nje kuphela into engiyibonayo. Kodwa iprinciple bekungaba kuhle ukuthi ama positions afana nalawa kuavoidwe abantwana balabo ababukeka bangadiba baphethe ngoba vele kuyabe kunzima ukuthi babe neutral. Angicabangi ke kodwa ukuthi iposition yakhe imnikeza iauthority as an individual. I think this authority babe be exerciser bengama commissioners ayisuye onguyo phetheyo phezulu. So ngenxa yalokho ke ngithatha leli thuba ukuthi ngimhalalisele, nginanzelela kakhulu udadewethu lwenkosazana yomvenda. Kuyajabulisa lathi abantwana bethu bazokwazi ukubheka babone ukuthi labesuthu kuleli lizwe kuthi ukuthi basangakhutshulwa ngempela, babambe amaposition aqavileyo aphezulu khona.
Wena ngokubona kwakho usilungele na isikhundla sona lesi akhethwe kuso nxa ulawalalela ama interviews akhe? Kumbe ubona ngani kukhona ukusilela?
Ngizwile abanye becomplaina ukuthi umama uMohadi is part of i-committee le eyamkhethayo. I am sure ukuthi uyabe wazi excuse ngoba yinto nje ekhangelelekileyo le ukuthi umuntu enze kanjalo. Umama uGqirha uKhuphe waye ku-committee nale udadewabo omncane kunaye uVusi weza naye ku-committee le ukuthi abe ngu-commissioner. Umama uGqirha uKhuphe wazi excuse, so yinto esiyabe siyikhangelelileyo. So hayi ama-interviews angiwabhekanga, ngiyabe ngikhuluma amanga, kodwa engikwaziyo ukuthi akekho umuntu ongabuya for this as a interview engekho qualified. Uyabe qualified, so ama qualifications ni clear ukuthi qualified ukuba ngucommissioner from an academic point of view, kodwa okokuthi wenza kanjani kwi-interview hayi akekho engambonayo kubo bonke bona lapha abantu. Ngiyabonga Msakazi.
Siyabonga lathi Khaliphani Phukeni webandla le-MDCT ubekhuluma ke ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Uhulumende uthi ukhangelele ukuhlangana labesifazane abaqhuba amabhizimusi ayehlukeneyo lamuhla, abanikeze ulwazi lokuwathuthukisa kwenzela ukuthi bathole inzuzo ethe xaxa kuwo. Lokhu kuvezwe umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazane, unkosikazi Sithembiso Nyoni, kungxoxo wayiqhubele Studio 7. Unkosikazi Nyoni omela inkayi North edalele parliamente uqhubeke wathi kuyona le iviki baphakathi kokufundisa abesifazane kulungisa impahla ezibalisa isepha, amakhandlela, amafutha okugcoba la ukuhlanza izindlu ukwenzela ukuthi baqhube amabhizimusi abo beziphilise. Wengeze wathi uhlelo lolu solwaqutshwa ekutsholotsho lenkayi, njalo akukhathelekile ukuthi wesifazane ophathekayo ukuliphi ibandla lezombusazwe. Utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi abanye sebafundiswa ukubhaka isinkwa, njalo labo abalezigayo bazaphathiswa ukuwaqhuba ngemfanelo njengoba amafutha ezimota esethengiswa ngemali yakwamanye amazwe.
Sizabagrupha ngama-2-2-2 sibathrene ezintweni esibona ukuthi bangazenza njengesepa, njenge-floor polish, njengemafutha okujova. Sibone ukuthi bangawenza bese sibanika i-startup pack ukuthi bazisize emakhaya.
Kungabe kuyisigaba sakho osimeleyo yini esenkayi North, njalo libathetha njani abesifazana abazaphatheka?
Anto saqala se-Tholotsho sayewangi khathesi senkayi yenka lengesamigaba sike sabathi ababiza omama bathwena befika i-40 some over 4. Sabona ukuthi hayi emawodini kwakubuye ngxenye nga-3 manje kathesi sithethi na wonke umama ofuna ukuzathwena kabuye, ngoba isibo bonke abaza kuthi ekucineni bakuthathe lokho. So sizalihlanganise ngamawodi amabili omama babuye ndawonye sibaqeqeshele ndawonye, sifike ngamawodi amabili amathathu amane siya ngokubaseduzane duzane. Asikhethi muntu, sikhe lowo ofunayo, lowo ofisayo olesifiso sokuthi azenzele isepa yakhe, azenzele amakhandlela akhe, azenzele amafutha akho okujova. Sesabathena kudala ku-baking ukuthi bazenzele isinkwa sabo, njalo baningi abalezigayo. Sizabancedisa labo futhi ukuthi bathole umumbu GLB ukuthi bagayise okunye ukuthola kusupha ezigayweni yifuel ngoba izigayo eziningi ngezedizili and abantu bagayisa ngomumbu abanye ababebengelamali and yet idizili yethu ithengwa ngeforeign currency konke lokhu siye siyakufika ukhangele siyancedisana ke labo ukuthi sibone ukuthi singenzani ukuthi izigayo zithole idizili njalo bagayisele abantu ukwenzela ukuthi impuphu ithengeke.
Kulezi inhlelo basukumela phezulu yini abesifazane njalo bakwazi njani ukuthi inhlelo lezi zikhona?
Njengoba nantsho kathesi siyakhuluma siyathumela lakubo sobhuku ngoba sobhuku umuntu womuntu wonke njalo ezigabeni lapha kulama-charter avele khona abantu baphoselane njalo lakubo DA siphosele lapho siya ekuthuthukiseni abantu akulabandla elokuthi kumbeni ukuthi wena ungumroma wena ungumangikeni wena yiphi i-political khonokho okuyizinto okudivide abantu asisakufuni ikakhulu ezabelweni sifuna ukwenza izinto ezibambanisa abantu sihloniphane sibambane senze izinto zethu ndawonye lapho abantu bangabuya sibuzi ukuthi ngena liphi ibandla ungena yiphi isonto ungowangaphi as long as umuntu enesifiso sokuthi enze into empilisa kende ubuyanga lapha umakhelwane wakhe ngumnyanga uyahlupa sonke aziteni cwi ekwenzeni izinto eziziphakamisayo
singathi inhlelo zikahulumende zonke zenezo ezizwakala zizinhle njengoba sibona abanye besithi hayi uhulumende ungani uyehluleka ukuvuselela umnotho welizwe.
Ye, lokho akusenze kuswelakala. Njalo labanye abazibambileyo lezo nhlelo abale corruption abasenze baswelakale. Mina ngihlala ngikutshilo kubomama ikuthi ungayibona i-corruption kumbe ningayibona libabili libathathu ingathuli. Kuningi sesikulungisile omama bebuyile. Ungaze ubuze bani lobana kula mama ngitsho yedobu yaphambi kwami yohlupho lwakhe isilihlalele phansi singalulungisi. Khonokho yikho okulungisile. Ukuthi inhlupho esizibonayo I haven't seen anything engasolvekiwe okunye kuyasehlula ye kube ngaphezu kwamandleni kodwa lapho esenelisa khona siyazama ngamandla wonke ukuthi silungise and mina ngiyabakhuthaza abantu bakithi ukuthi asibambanenini sibuye le nhlupho ezinye ziyasiginga ye kodwa ezinye siyazisolva siqhubeke siya phambili.
Lo ke ngunkosikazi Sthembiso Nyoni umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazane kanye lamabhizimusi asathuthukayo engwebandla leZANU PF ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekwobulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi uhulumende usezavuselela uhlelo lokufundisa abasakhulayo ezomvikela ababesaziwa ngelokuthi ngama-green bomber. Kuzafundiswa abazinkulungwane ezilikhulu 100,000 ngeminyaka emihlanu elandelayo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende ukhathazekile ngokuqonga kwentengo yokudla ezitolo ngalokho usebiza umhlangano wesiphangiphangi labalungisa impahla labayithengisayo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngibingelele abantu bakithi ku Studio 7. Hayi ngihlale phezulu kwaludabi kakhulu ohlezi ukupha abantu ukukhuluma ngokuthi hey inkomo wasithengisa. Nambona ngathi imthwakazi Republic Party njengoba ikhona imthwakazi Republic Party and siyakwazi sonke vele ukuthi umuntu emathebeleni lokho mntwana esapha. Hayi imthwakazi Republic Party mntwana esapha abantu abezapha. Akukuthi ukuthi ungaphuma ekhaya likaba bakho sase yifamily noma likade ingazwana lokhu lihlupha kodwa sase yifamily. So imthwakazi impona ngathi ingasiza kakhulu abantu bakithi ukuthi vele kahle kahle akuvele izapha ayifakwe under pressure ukuthi vele sayo ukuthi akuhamba njani kuze kufike isibangeni sokuthi ukupha abantu bayo kangaka abaninganga bebulawa izana PF akuvele impela uSibangelizwe nje ngoba abantu ngomoya yakwazi secret akehlale ngayo namasonto akankomo basaphila abazali laphambili bevele ukuthi kwahamba njani kuzokufika ukuthela abantu bezebef ngoba ungasiyabuka abantu bathwila amanxeba khona ukuyenza yini mathebele lenda abantu bathebele bona kodwa behlukane phakathi ngombono bengazwanani bodwa phinde futhi kulimaze la iZimbabwe yonke abantu bezimbabwe bengazwani futhi bonke inxa into eyenziwa izalo PF isasekhona izalo PF nababulali bakhona bakhona ungakuthi wonke umuntu ezimbabwe kuyadinga vele ukuthi ebe-strike sesikhulu kakhulu kuvele ukuthi kanti abantu babulawelani la uzafuka zama uku-ecta ngendlela eqondileyo mpela ebe nguzakhokhela le nto ukuthi kuvele kanti abantu bakhe babulawelani kangaka ngoba masisala sinasoda singazwanani asoze kwafakazwana safazazwanani if labo bantu abayenza lo sabayeka baze bafa baphela bengazange besho ukuthi kanti kwahamba njani so into enjani iyadingeka ukuthi kakhulu umuntu wakaze-republic party lo zapha ake behlale phansi bekhulume ngoba into la iyatho ukuthi izapha uyabulaza abantu lo zapha eluthule bekekhulume bona bodwa bekeutshela abantu kathikade kwahamba njani abantu impendlo bazinendabalazo and siyakwazi ukuthi phambilina ngesikhathi esadlulayo kwakungakhulunywa ngakhulu kungakhulunywa ngakho izalo PF ikubulala so akukhulunywa lesi khathi bezothi abantu bezwanani solonke izaphu le mthwakazi kungela kungathelwana amanzi kahle siyalimaza imathebelendi kakhulu izabona abanye bethu behlala besiya emashoneni basola kathi hayi bazeke ukuthi ekhaya vele ubaba nomalume lapha awuzwanani so into umele ungaba abantu bayilungisana leyo ngoba ungabona ukuthi azikhuze ehambayo umthwakazi abantu behlala ekhuluma ngakangaki ukuthi ile nto eyenza eserious ebona ejabulisa abantu ababona ukuthi hayi bengasikhulula ngingakhulumika kulo sizi ngoba la ngiyabanye khona kodwa kusala into ehlala yenza umnankagela ehlale yethu ekhuluma la imthwakazi layo lisisina le ikuthi iyamxegisa amabru baright impela omunye kadonsa unyawo lolu wedonsa unyawo lo izano PF izazilive iqiniso kuphela
studio 7 hayi philani 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 lapho liphile lapho hayi ngiyalithanda mina liphilani lonke lapho hayi besembulisa-ke bonke izalwane zasezimbabwe naloko mphinda futhi ngidaya abadala nxusa abadala
elibonani basakazi be-studio 7 labalaleli ngiyalibingelela kumele sethulele iy'ndawo ezimnandi ngibe sembingelela lamasesisi wonke ngithi hhayi philani ngenkosi likhuthaze bonke beyirejista ukuvota lingakhali ukuthi amabandla kabambani yeke kuze ukhishe iZANU-PF isesisi iyodwa iZANU-PF yayikhipha la iZANU iyakwazi lokho mbe semangala amanye ama-supporters e-NRP lo president wabo owathi yena iZANU ilwa labo ngaye ilwa lama-opposition nga iyabopha kunje kubotshwa ababa ama-members awe-CCC lawo ezaphuka abotshwa okungakuthi i-tribalism so izaphu yona yimhlobo bani ngamashiyona yindawo nxa kuyi-tribalism baye kuthi i-CCC yama-supporters e-CCC abotshwa kabulawa kuthwaliswe nzima wabo ngubani osowafayo ku-MRP ekamqondisi ebulawa yiZANU bangathathi igugurawundi benza ungani igugurawundi ngeyabo igugurawundi ngephathi yabo igugurawundi yamandebele lathi safyeni so igugurawundi aseyokukhampenela bona so nxa bona besithi bona iZANU ilwa labo ngubani owafayo kibo kuphathi yakhe umqondisi ebulawa yiZANU njengoba kakaze abulale muntu kuphathi yakhe kunje kusisisise silabantu ababulawayo kulabantu abasejeli i-MRP kathesi sibhizi u-studio 7 ngowe-CCC yeyostudio isole ingasolize isole le bhasi ehamba akulanto abangayisoliyo kanti bona banjani kahle kahle baphongulwa namanye amabandla nje asekeleni umhawu sifunde ngikhuluma iqiniso ilizwe libulewe ngamanga amanga abuleli lizwe umnankagwa leZANU bebekhuluma amanga labo sebefuna ukuqalisa nxa ku-CCC kwabotshwa abantu kwabulawa nxa bekhuluma bakhuluma iqiniso iZANU-PF iyabopha ama-opposition wonke iyabopha ngathi ube yikuphi iphathi iyabopha abakhuluma iqiniso iqiniso yeleli lidingakalayo kwistudio ayamanga i-studio 7 ngayisapoti i-CCC i-studio 7 liqembe elizimele abayekeli ukube belokusebebhizi nge-studio 7 bazagcina sebengasela abantu kathesi kathesi bebesola umgomo kathesi kathesi bebesola i-studio 7 vele kutho ukuthi bona bazasola wonke umuntu vele kutho ukuthi ayi i-MRP ayisarendi shame liphathi leyi sifuna ukuyidlela khona lokhu next year
studio 7 studio 7 linjani labalaleli bonke hayi thina siyaphila sile nto esikhathazayo kuphela ama-audio ngiyafaka ama-audio amafundo bakithi kumbe kukhona engakonayo linjani kodwa lonke hayi thina siyaphila okhulumayo lijagalela ubani udaniel ncumalo isithi yeyi bantu yeyi bantu yeyi bantu kawule lochuma alike lithule sokufuze ukuthi liyeluse iy'nkomo zenu emapulazini enu alike lithule bantu abadala lithi Zimbabwe iright iright ngaphi akula mali akula msebenzi akulani ama-youth adubeka agqoka izigqoko ezidabukileyo gqoka ithenisi lize liphele abantwana abasuthayo ngabenu zigcina ziphulu zezami.
Ngithemba siyaphila, siyaphila sonke basakazi bethu, labo basakazi bethu kustudio 7. Hayi, nami ngike ngathi ngiPaul ngima ngangena lapho kustudio 7. Bandla hayi, seyitholotshi impela kuground. Hayi, zanuke ayisenasitayela ke laphana, sihambe robha abantu. Asazi ke laba loko bethi zanu, zanu PF, kodwa ke ngokubona kwethu thine kuground hayi ayisekho. Sesiyidudulile sayikhipha ngoba sathembisa abantu izinto ezingekho mihla yonke. Amanga, akampeyina ngamanga abasenayo into yokukampeyina. Ngisho kwasamabele ababerobha ogogo bethu ngawo abasenawo amabele lani, irayisi alisekho. Yagcina womgabe nezanu kamnangagwe le, hayi ayinalutho le bantu. Funa likwazi ukuthi hayi kampeyini isiqinile thina ama-3C. Yakwazi ukuthi umfana siyamfaka angene ujaha, angene ujaha e-State House.
Ngingelele Studio 7 ushesha lapho echolotsho madoda awo. Nami ngengene boku Studio 7 msakazi kujani. Kodwana-ke usiyaphila thina. Ngithi ngengiphawu lapho ngikhuza abafana bemthwakazi mani badlala kabi. Abafana bemthwakazi bathuka umuntu omdala Joshua Nkomo. Joshua Nkomo unomlando omkhulu kakhulu okuhle esizweni samaNdebele. Kodwa manje bazibiza ngokuthi balwela uNdebele. Asazi othoba uNdebele uvelaphi ngoba uyena umuntu wokuqala ofuna sihlonishwe lapha esiNdebeleni. Joshua Nkomo emva kwabomzilikazi nabolobhenkula. Kweza uJoshua Nkomo khawela amaqawa. Kodwa abafana hheyi bathinga umthengisi igama elibi. Mhlambe embi futhi leyo bengayiphindi futhi bayisho. Bafana bemthwakazi. Angazi-ke ukuthi-ke kahlehle impela umqondisi lo wakwamoya unisuke nibhemiseni lapha eCosmo. Cosmo City eGoli bafana unibhemisane umqondisi. Ngiyangibonga msakazi.
Livuka njani maZimbabwe amahle. Siyavuka lathi. Siyabonga kakhulu Studio 7 basakazi. Lesicelo nje esincane lapha engizama ukuthi siphuthume. Ngiyezwa ama-councillors ekhala kakhulu lapha. Siyezwa kakhulu ama-councillors ngoba hayi, kodwa into ekhona lapho kwenzela ukuthi lathi sikwazi ukuvota sisalele mpela kakhulu. Ingakhala yebo, kodwa sisalele kakhulu. Abantu abathethe izithupha sebebaningi, bathatha izithupha nje iveki nayo kade ikhona lapha eduze, okungathi bekufanele ukuthi iveki ngabe yiye ehamba emuva. Abahleli laba abathatha izithupha ngabe yibo abahambe phambili. Khonoko yikho kwenze ukuthi abantu bazibasalele emuva kakhulu ngenxa yokuthi iveki ihambe eduze kakhulu. Siyaxolisa lapho ma-councillors, cela indlela yokuthi kungeke kwenzeke yini ukuthi ama-councillors labo sobhuku bathathe elinye izanu ukwenzela ukuthi sithole amaphethanyana okubhalisa. Okunye esikhala ngakho kakhulu, basakazi be-Studio 7 ake sidlulisele lo mlayezo lo mayelana nge-network. Ama-econet aphansi kakhulu nge-network yabo iyasihlupha. Noma kulo mlayezo ufuna ukuphuthuma ukuthi sihambise noma yikusemapholiseni, amapholisa angeke siwathole kuhle. Noma lo mlayezo ufanele sihambise uhulumende ngama-WhatsApp wabo akusebenzi. I-network yabo iphansi kakhulu. Thina sengceleni kweZimbabwe leBotswana e-Ward 5 amawadana la usuka kolapha e-Ward 5 kusiya eKhezi ama-network akula. Sicela sicela abe-econet basiphakamisele kakhulu na-network. Bafake i-booster kwesigangatsha lugodo nje olungasebenziyo. Sicela balungise leyo ndawo. Siyawuxolisa lapho ma kule phutha endikhulumileyo, kodwa ke sekulugodo olungasebenziyo baphoyethi. Yabonga i-network ma-econet, i-network ma-econet. Yabonga okhulumayo ngupamona e-Ward 5 sibonge kakhulu uhulumende ngokusinikeza izithupha. Siyabonga sorry ukuthi landisa isikhathi esiningi kakhulu kwejahini.
Alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, ikomiti yedalela ephalamende ecubungula umvukela owenzakala kubulawa kubalwa amavoti ngozibandlela nyakenye iqhubeke ibuzisisa abafakazi izolo lapho okubukiswe imfanekiso yekwenzakalayo mhla lokho, njalo kwethulwa lobufakazi ngabasebenza lowayengumongameli umnumzana Donald Trump. UTrump bathi wayele njongo yokudinga ukuthi avale ukuthi unqotshiwe. Omunye owethule ubufakazi ngomfanekiso wevidiyo ngumnumzana Pat Cipollone, owayeligqwetha lesigodlo seWhite House. abanye ababili abethule ubufakazi ngwaye isikhulumeli senhlanganiso eyakhokhela umvukela lo eOthkeepers uJason Van Tatonove ogcizelele osekukhulunywe ngabanye phambilini abathi impela uTrump wakhuthaza lolu dlakela. Hayi isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa sizadibana njalo ke busasa kumbe ngesikhathi sika 7:30 ntambama lamhlanje. Igama lami ngu Chris Gande.